ukhetho luhambe kahle ngoba abantu bethu baphumile bayovota ngobuningi babo and batshengisela into besivele siyikhuluma sonke lesi sikhathi ukuthi kuzaniphefu uMnangagwa akanabantu and akalabalandeli. Asokuhlupha ekukhipheni impumela kula majaha sekubonile ukuthi hawu phela omsipha bevele bekhuluma iqiniso ukuthi asilabantu. Ungananzelela abantu abawenileyo kumaprovinsi ku-main wing, Women's League, Youth League, ngabalandeli bakakasukwira abaningi.
Yes, siyakuzwa kakhulu, kodwa kulabanye abadusibile bathi hayi khanya ngazani ngiyazikhulumela nje.
Abantu abathanda ukasukwira abaningi, okusho ukuthi abantu baphume ngobuningi babo bengabalandeli be-ZANU-PF bayovotela abakhokheli abavele belandela ukasukwira. So kulimpumela uMnangagwa sekubonile ukuthi umuntu ophethe abantu ku-ZANU-PF umnumzana uKasukwere. Yikho sokunzima ukuthi la ma-result bakhiphe abe official. Ama-results asephumile wonke umuntu usewazi ukuthi impumela kuphume kanjani, kodwa sebefuna ukuthi bayenze okungayisikho esingakwaziyo ebandleni ukuthi ama-results abantu bangavota kumele ukuthi ayendoswa yi-Politburo. Sebefuna ukuthi bapheke bakhiphe abantu abavotelwa ngabantu bafaka ababa babone ngani ngabalandeli babo, kodwa iqiniso kulivele liyikuthi abantu bekuZANU-PF phansi kuground ngabalandeli bakaKasukwere abaningi. Yikho sokutshengiswa impumela eyenzakaleyo manje.